okusitshela ukuthi bayavala la basitshela but inotice yangona yabashoti then bona bathi sebenzisa ama-toilet lana akomthizi but into esisi-affecta lapha njengoba thina sithengisa esitarateni amanzi esisingaselayo ukuthi siwathathe ngabo la ma-toilet abantu sebesenza ukuthi begcine besebenzisa khonapha public abanye sebechemina kwapho ukuthi at the end of the day kuzagcina kulethe umkhuhlane cholera so asiwazi ukuthi yona ikhansili ingasincedisa ngani maybe ngokufaka ama-mobile toilets lana esizabe silokhu zakhona ilethele la manzi ngemota zawo leziyana ukuthi besithatha khonapha lathi sikhona ukuphila ngoba thesi kuthengiswa izinto enjengama-fruit lani lani kumele zizuze amanzi aziselawo amanzi khona.